Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 17 Mpalakazi 2021 uMpraxedes Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje,
bathi ukhangele lo mkhuhlane weCoronavirus, sikhangele lama namazinga asenzakale kwelethu lele lakithi lokubana ke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski.
LeZimbabwe libikwa lingelinye lamazwe angasozenelise isilinganiso sabo kumele babe sebehlatshiwe. Ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 lapho kusiyaphela uMpalakazi 2021.
Engunanzelelayo ukuthi kusukela ngesikhathi o-grade 7 beqala imihloliso yabo, vele abantwana bebesebengasafundi ezikolo, abantwana bebethona behamba besiyadlala khona ngale, okuyikhwade okusenza ukuthi kube lula vele ukuthi bathelane ne-COVID-19.
UZulu weZimbabwe uveza intokozo ngokuvala kwezikolo lamhla, abantu besiya kukhefu lekhisimusi. Uwoza Friday lamhlanje sileqembe elicula umdumo wembube elibunjwa ngamajahada kuka-Eplum Tree azibiza amavevane akaphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. LeZimbabwe libikwa lingelinye lamazwe angasoze enelise isilinganiso sabamele babe sebehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 lapho usiyaphela uMpalakazi ka-2021. Abenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba abe-World Health Organization bebekhangelele ukubana amazwe amaningi womhlaba abesenelisile ukuhlaba abantu abangaba yisilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini 40% ijekiseni le-COVID-19 vaccine kusiya phela lumnyaka. Umlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umholi wenhlanganiso ye-World Health Organization uDr. Tedros utshele umhlangano wengcwethi zezempilakahle owe International Conference on Public Health in Africa ukuthi amazwe angamachumi aphosa yafike amahlanu 48 kwangamachumi amahlanu lane awezikazi le-Afrika kawasoze yenelise ukuhlaba abantu isilinganiso esihleliweyo ukugoqela leZimbabwe.
Week marked 1 year since the first COVID-19 vaccines were administered.
Kuviki edluleyo bese kungumnyaka selokhu i-COVID-19 yaqala. Sasicabanga ukuba ama-vaccine ayeza sinceda abantu ababhubhayo sebephindwe kathathu.
Uqhubeke esithi i-COVID-19 isiphazamise kakhulu impilo kaZulu esithi sokumele uZulu ajwayele ukuphila nalo mkhuhlane loba nje ekhuthaze abaningi ukuba bahlatshwe.
As we enter the third year of the pandemic, and they're just the reported deaths, the actual is much higher.
I-COVID-19 sibulele abantu abayizigidi ezinhlanu. Abantu abaningi sebeswele imisebenzi, abantu sebelobuyanga, sekulokuqhela kobuyanga ngenxa yobunzima esihlangana labo ngenxa yalo mkhuhlane.
Enye ingcwethi yezempilakahle eZimbabwe uDr. Gary Shawa uthe uZulu kumele aqakathekise ukuzivikela.
Sikhangelane lo mkhuhlane osumemetheke umhlaba wonke. Nxa sikhangele lo mkhuhlane weCoronavirus, sikhangele lamazinga asenzakale kwelethu lele lakithi lokubana ke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imask. Imask inceda ukubana singathelelani lo mkhuhlane, ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula, kumbe lanxa sikhuluma. So okuhle kubana sonke lapho sihamba khona sibe sigqoke ama mask.
Empikweni awethulele uZulu kuyona le iviki ngemva komhlangano wequla labaphathi ndaba we-cabinet briefing, isikhulumeli sikahulumende engumphathi ndaba wezokukhishwa kwembiko uNkosikazi Monica Mtswangwa uveze ukuba uhulumende ukubone kufanele ukwengeza ngamaviki amabili kusebenza kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown emizameni yokuvikela ukuthelelwana lula womkhakha omutsha waligciwane owe-Omicron. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
uZulu weZimbabwe uveza intokozo ngokuvala kwezikolo namhlanje abantu besiya kukhefu lekhisimusi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ubhubhane lwe-COVID-19 beselumemetheka ngesiqubu esesabekayo ezikolweni. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa izikolo zivalile lamhla, zikhangelelwe ukuvulwa mhlaka 10 zibandlela womnyaka ozayo, ezinye izikolo bese zivalile phambilini ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Unkosikazi Sanelisiwe Songo, umzali uthi uyajabula ngokuvalwa kwezikolo.
Ngizizwa ngisiba lokuhlaliseka kancane njalo ngithokoza nxa izikolo sezivala kanje, ngoba bese kuvele ukusihlalisela evalweni. Abantwana bavele abajayele ukuzivikela njengabadala, obekungabangela ukumemetheka kalula kwaleli gciwane ezikolo. Baphinde bephathela abazali ngemakhaya, lokhu bekuzabangela ingozi enkulu ngesikhathi sekhefu lokuvakatsha.
Unkosikazi Ruth Chuma, umzali, uthi abafundi bekumele bavale izikolo ngesikhathi kuqala imihloliso.
Engunanzelelayo ukuthi kusukela ngesikhathi o-grade 7 beqala imihloliso yabo, vele abantwana bebesebengasafundi ezikolo, abantwana bebetshona behamba besiyadlala khona ngale, okuyikhwade okusenza ukuthi kube lula vele ukuthi bathelelane i-COVID-19. Nambona ngani vele ukuqansa kwenani labantwana ababanjwa bele COVID-19 kuyokuyekethisa kukahulumende, ngoba eqiniseni ama-containment measures akalandelwa vele ezikolo lapha awe-COVID-19. Abantwana vele bayevele bedlala ndawonye.
Umnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso eyababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUS, uthi kusiya phambili uhulumende kuzamele afake abezempilakahle ezikolo ukuze balawule ukulandelwa kweziqondiso eze-COVID-19.
Ekulungiseleni ukuvulwa kwezikolo kumnyaka ozayo sithandile i-COVID lokumemetheka kwayo lokho okukhulu, uhulumende kahlele kahle izikolo lesikolo abone ukuba kulomuntu wezempilakahle esingathi ngesilungu i-para-health personnel, umuntu ozenelisa ukuthi abone ukuthi ama-standard operations alandelwa ngokupheleleyo.
UDokotela Mthabisi Bhebhe uchasisa ngokukhuphuka kwenani labantu ababanjwa yi-COVID-19.
Nxa amakhesi ze-COVID eyanda, even abantu ababulawa yi-COVID-19 baba baningi. So kuqala ngamakhesi zebe maningi, then sokulandela abantu abafakwe yi-COVID-19 besiba baningi. So kuqakathekile ngalesi sikhathi ukuthi abantu behle beqale ukulalela kakhulu okukhulunywa yi-Ministry of Health okwe-social distancing, physical distancing lokuningi-ningi nje ungabavikela ekubambeni umkhuhlane we-COVID-19. Kuqakathekile ukuthi ube vaccinated especially khathesi sezingena ku-festive season okuzaba nemicimbi eminingi.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro uthi izikolo bezilokhe kuzindawo ezivikelekileyo, ethi njalo inani labafundi ababanjwe belomkhuhlane we-COVID-19 bese lehlile.
Our schools remained very safe, but as the term progressed, the numbers started to decline until they
izikolo zethu ziqhubeke ziphephile njalo besilandela izixwayiso zonke zokumisa kumemetheka komkhuhlane lo. Ngokuhamba kwesikhathi amanani abafundi abanjwa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqale ukwehla kwaze kwafika lapha sesikugagasi lesini ele-COVID elibonakale emavikini amabili adlulileyo. Kodwa nxa sikhangela sanelise ukuqhuba kuhle ezikolo siphakathi kobhubhane lolu, njalo size senelisa ukuba lemihleliso eyezimseke ngesikhathi lesi sobhubhane lwe-COVID-19.
Kumanani akhitshwe ngumqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda, waveza ukuba kobulawayo kuliviki kube labantu abazinkulungwane phose ezimbili i-1873 ababanjwe bele-COVID-19, okulinani eligoqela amakhulu amathathu lasikhombisa i-307 labesezikolweni. Kuphetha usuku lwayizolo kobulawayo, inani labantu ababanjwe belegcikwane leli bazinkulungwane ezine laphezu kwengxenye i-4656. Kuthi asebebhubhile kusukela ngensonto kuze kufike usuku lwayizolo balitshumi i-10. Kuthi asebesindile baphosa bafike kumakhulu amathathu i-286. Elizweni lonke Abantu ababanjwe belegciwane le-COVID-19 izolo bazinkulungwane ezine lamakhulu amabili lamachumi amane lasikhombisa, i-4247, kwabhubha abalichumi lambili, i-12. Amalanga amabili adlulileyo, inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 beliqansile selokhu kwaqala uhlobo olutsha lwegciwane lwe-COVID-19, i-Omicron. NgoLwesithathu, ugatsha lwezempilakahle lwakhipha umbiko wokuba balichumi lane, i-14 ababhubhileyo, kuthi izolo babe lichumi lambili, i-12. Kuthi inani lasebehlabe ijekiseni yokuqala yokumelana lomkhuhlane we-COVID-19 bedlula izigidi ezine, i-4,023,000. Kuthi asebehlabe ngokugcweleyo bedlula izigidi ezintathu, i-3,035,192. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. Ningubathabile Masuku.
AbeZimbabwe abahlala emazweni angumakhelwane lokhu bengelaqiniso lokubana bazakwenelisa na ukuya ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi kulandela ukuqiniswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown eleZimbabwe yilo lodwa emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika elidinga ukubana izizalwane zalo kanye lezethekeli ziqale zihlaliswe zizodwa ku-quarantine. Intshathelo zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHauron kweleBotswana.
Umongameli Lazarus Chakwera weMalawi onguye umgcini sihlalo wenhlanganiso yamazwe aweSADC uthi umhlobulo wangezansi kwezwekazi le-Afrika uzaqhubeka uvuliwe ungasoke uqinise iziqondiso ze-COVID-19 lokhu kulandela ukuqhamuka kohlobo olutsha lwaleli gciwane olwe-Omicron okubone eleZimbabwe liqinise iziqondiso zokungena elizweni okugoqela ukuvalela izizalwane kanye lezethekeli ngaphansi kohlelo lwe-quarantine. UChakwera uthi amazwe aweSADC kasoke ayenze njengamazwe angentshonalanga afaka imigoqo yenza ukuba nzima ukuthi abantu bechaphe imingcele bengene emazweni athiyeneyo.
We have no plans to close our region to travelers. We want people to be aware and to follow the protocol so that as people travel.
Asina cebo lokuvala imingcele, sifuna abantu belandele iziqondiso uma behamba. Njalo iziqondiso ezihambelana lokuhlolisiswa uhambelana nesayensi. Sifuna abantu bekwazi ukuthi abantu bakhululekile ukuvakasha.
Noma nje eleZimbabwe lithethe inyathela lokuvalela abangena elizweni okwamalanga alithumi ku-quarantine, njalo uhulumende ethi bahlole futhi ukuthi abalamkhuhlane we-coronavirus inenye elivela phandle kwelizwe belingena kungela mgoqo. Kodwa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ugcizelele kuyona le iviki ukuthi kumele kunanzwe imigoqo ekhona. AbeZimbabwe abazama ukuya ekhaya ngesikhathi sekhefu abafana loMthabisi Dube bathi inyathela likahulumende kumele libuyiselwe emuva.
Hayi isinqumo esathathwa eZimbabwe lesi ngendaba yama travel restrictions ayi siyamangalisa kakhulu ngoba ungakhangela amazwe asemaceleni anjengabo Namibia, South Africa, iBotswana abalawa ama restrictions lawa and iZimbabwe yona introduces ama restrictions lawa despite the fact that uChairperson weSADC la uchilo ukuthi iSADC is open for business. Kuyangimangalisa kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe afake lawa ma restrictions khona kusaziwa ukuthi ivariant lay ekhona kathesi ayikabi lama hospitalizations lama deaths amaningi kakhulu.
Uqhubeke esithi amanyamazwe asahluzisisa ukuthi uhlobo lolu luthatha luphi unyawo bengagijimeli ukuvalela izalwane njengalokhu okuzanywa yiZimbabwe.
Yikho ubona amanyamazwe engathi alama relaxed travel restrictions. So kuyangimangalisa kakhulu okwenziwa eZimbabwe ngoba abantu abaningi bangaphandle kwelizwe bafuna uvakashela izimuli zabo. Usho ukuthi uma singavakasha sizo spend 10 days uku quarantine uzobabona nini abakini iyabe sipheli holiday. So angathi anguzwisisi mina.
Iningi elihambe ekhaya emalangeni adluleyo lithi imgoqo kahulumende ibengakangeni kodwa bakhala ngokuthi akwaziwa ukuthi lokhu kungaqala nini kumbe abomthetho balakho ubakhathaza endleleni uma uhulumende angakakufaki okusemthethweni ukuthi imgoqo le isiyesuliwe. Amazwe afana leBotswana, Namibia kanye leSouth Africa kawazange akhangwe ukufaka imgoqo eqinileyo ngesikhathi iningi likhangelele ukuyahlana lesihlobo labangani ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Noma nje inombolo zabantu ababanjwa belomkhuhlane omutsha we-Omicron liqonga kubikwa kwakhathesi umhlobo lo usutshengise ukuthi kawusiyo ngozi enkulu njengalokhu ebunakekelwa ngoba ungakabangeli ukulaliswa kwabantu abaningi ezibhedlela kumbe ulahlekelwa ngumphefumulo. Ngingu Qondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje sikhanyela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngesikhathi sokuqhamuka komkhakha omutsha waleli gciwane owe-Omicron. Kwezemidlalo, amaqembu yenguqu athi ele Harare City leleyada abe ngutshikelo bhanqa 1-1 emdlalweni weCastle Lager Premier Soccer League odlalelwe enkundleni ye-National Sports Stadium esesikolweni iHarare. Intetho lezindaba yezemidlalo uJoseph Njanju sibalolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leyada lihlohlelwe nguNkosi Mhlanga kuthi eleHarare City lona lihlohlelwe nguWilfred Mvirimi. Kunjalo nje inhlanganiso elawula ezemidlalo yeZimbabwe ye-Sport and Recreation Commission isibumbe ikomiti ezaphathisa ukulungisisa umdlalo wenguqu elizweni. Ikomiti le ebizwa ngokuthi i-Restructuring Committee ilamalunga ayithoba munomunye njalo ibunjwa ngabantu abalolwazi olutshiyeneyo. Umeli ophinda njalo abe ngusomabhizimusi uBlessing Rugara nguye umgcini sihlalo wekomiti le kuthi amanye amalunga ngabalisa wengcitshi yezemidlalo idlalo uThomas Ithole yena oke wasebenzela inhlanganiso ye-International Olympic Committee okweminyaka eminingi. Abakugatsha lwezemali uDesmond Ali kanye loJoe Kombera. Inkokheli yezemidlalo u-Anamguni wake wasebenzela iqembu leCapes United uJoyce Kapota oke wasebenzela inhlanganiso yezifa uBrian Busani Moyo, uRudo Mgandani kanye loCharles Banda. Ophatheke kumdlalo wenguqu engumnikazi weqembu le-Ajax Hotspurs uSiphambaniso Dube uthi ujabuliswa yikuba khona kwabantu abalembali yencomekayo emdlalweni wenguqu ku-committee.
Ngiyabona uDesmond Ali lo Brian Moyo ibe ngibazi kahle, they are football people. What we are hoping for as a nation ukuthi kube labantu abazaba lolwazi njalo lothando lwebhora. So nxa labo abafakweyo whether bavela kuwapha ama regions bengabantu abalothando lebhora, abalothando lokuthuthukisa isizwe sethu ngebhola, I think it becomes the best and it but asponeni wonke umuntu uyaphiwa ithuba simkhangela ukuthi usuka lapho uyangapha.
Ngicubungula ezemidlalo uWashington Spanda uthale ihlombe inhlanganiso yeSport and Recreation Commission yesinqumo esithetheyo.
Kuyinto enhle kakhulu njalo kuyinto kade siyikhangelele, kuyinto kahle kahle sasiyikhangele kubana ke ngabe yenziwa kudala, kodwa ke hayi kungasinani sebekwenzile. Sesikhangelele kubana ke laba bayibo abakhethiwe ukubana ke baqhube okwalesi sikhatshana bazasukumisa umdlalo wenguqu, kube khona inguquko ngendlela izinto ezikhamba ngakhona.
Inkokheli yeZimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFelton Kamambo imiswe umsebenzi inhlanganiso yeSport and Recreation Commission ngenyanga kaLwezi isetheswa amacala ambalwa agoqela ukungaphathi ngemfanelo imali abayithole ivela uhulumende ngesikhathi iqembu lesizwe lisiyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ngomnyaka ka-2019. Isiphathamandla senhlanganiso ye-SRC uGerald Mlojwa uthe ikomiti leyi eqanjwe namhla ayithathi izikhundla zenkokheli yezifa njalo izisebenzi zezifa yizo ezizaqhubekela phambili ziqhuba inhlelo zomdlalo wenguqu elizweni. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje wathi sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika emizameni yokufinyelela inhlalakahle yomuntu wonke kwela kusasa ngomnyaka ka-2015. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations yethula izimiso zentuthuko ezingamashumi alishumi lasikhombisa 17 eze-Sustainable Development Goals okumele zifezwe lapho kusiyafika umnyaka ka-2030. Phakathi kwezimiso lezi esesithupha ngesokubona ukubana umuntu wonke uyathola amanzi ahlanzekileyo, ngoba amanzi ahlanzekileyo alilungelo ekulondolozeni impilakahle hatshi yomuntu uyoyedwa kodwa isizwe sonke. Kodwa uhlelo olwe-Joint Monitoring Program oluqhutshwa ngabenhlanganiso eye-World Health Organization bemanyene labe-UNICEF, umsebenzi wokutholisa umuntu wonke amanzi ukhanya uhamba ngesiqubu sonwabo okwenza abe ngamaphupho kwabaningi ukuthola amanzi ahlanzekileyo lapho kusiyafika u-2030. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokuphathiswa kwenhlelo zentuthuko olwe-US Agency for International Development oloba USAID luthi luzinikele ukusebenzelana labohulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuncedisa kulomsebenzi wamanzi ukuze isimiso lesi samanzi ahlanzekileyo sifezeke lapho kusiyafika u-2030. Babikwa bengaba ngamabhiliyoni amabili abantu emhlabeni jikelele abasemazweni angamashumi amabili lanye 21 abalakho ukubhekana lobunzima obukhulu bokuswela amanzi ahlanzekileyo xa kungasathathwanga amanyathela ngesiphangiphangi. Ngenyanga edluleyo kaLwezi mhla ka-15 abe-USAID bethule uluhlu lwamazwe okumele aphathiswe ngesiphangiphangi ngomnyaka ozayo oka-2022. Abe-USAID babika ubana njalo kunje sebephakathi kokuhlaziya ukuthi yiwaphi amazwe okumele aphathiswe ngesiphangiphangi ukuze kusungulwe umsebenzi wokusebenzelana labohulumende bawo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo lamabandla ezokholo ukuba uZulu athole uncedo lwamanzi ahlanzekileyo. Amazwe akhokelayo kuluhlu lwafuna uncedo oluphuthumayo agoqela ele Democratic Republic of Congo, Nigeria, Ethiopia, Nepal, Ghana, Guatemala, Haiti, India, Indonesia, Kenya, Liberia, Madagascar, Mali, Mozambique, Philippines, Rwanda, Senegal, South Sudan, Uganda, Zambia, le Tanzania. Emhlubulweni we-Middle East kulamazwe afana labo-Jordan, Lebanon, West Bank, le-Gaza. Uhlelo lokukhangela ukuba yiwaphi amazwe okumele aphathiswe ngesiphangiphangi ngeminye imizamo kahulumende weMelika yokudlala indima enkulu yokuncedisa amazwe aswelayo. Phakathi kweminyaka emine edluleyo, kusukisela ngomnyaka ka-2017, kusethulwa uhlelo ole-Global Water Strategy. Abe-USAID sebencedise ukunakekela abantu abangaba yizigidi ezedlula ezilishumi lanhlanu lengxenye emhlabeni jikelele ukubana bathole amanzi ahlanzekileyo. Ngoba bekubona kuqakathekile ukuthi umuntu wonke athole ukuziphandela kusimo sempilakahle enhle lenhlalakahle. Ngakho ke kuqakathekile ukubana imisebenzi yokutholisa amanzi ahlanzekileyo itholiswe uncedo lwemali okungakhokhelela ekuthini abantu babe lempila kahle enhle benelise ukuthuthukisa inotho yamazwe abo. Elemelika lithi lizinikele ekuphathiseni kulo msebenzi. Lolo ke bekuludaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Uhlelo Woza Friday namhlanje siyeqembu elicula umdumo wembube elibunjwa ngamajaha adabuka ePlumtree abazibiza ngegama lokuthi amavivane akaphela. Leli qembu lisanda kwethula idlalade elitsha elinesihloko esithi endleleni enzima. Undunga emile inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Ukuthule bandleni.
Amen.
Unyalala mgubunga.
Amen.
Hewe.
Nandakawa yeno nditana kwaso
kuti
kutinde vakambolitsitse nari kokukwekose
Yesu ninobuya
munde amuchila
amuchila
munde sonde kemalowa
iqembu leyamavevane sesike sabalalo khona pha emsakazweni. Kodwa nxa uliqabuka mlaleli nango umkhokheli walo uFuture Ndebele lembali.
Mangibala imvelaphi yethu lasiqale sihamba ngegama elithi White Umfolosi eNgwana School ePlumtree. Ngokuhamba ke kweminyaka nangokukhula sasesibona kufanele ukuthi sitshintshe igama elithi White Umfolosi sibe ngamavevane akaphela ngoba amavevane ayandisa umhlaba wonke.
Yeah.
Idlalate leli lilengoma ezilichumi inengi kungezokholo ezigoqela ethi amandla okunqoba endleleni enzima reveal myself kanye lale ethinta umphefumulo wami ethi ngiqonda indlela
ngiqonda indlela enungayo ngikwela so izinsuku ngibuye okhuleayo siyamkhosi ngimise phezulu
ngiqonda
indlela enungayo ngikwela so izinsuku ngibuye okhuleayo siyamkhosi ngimise phezulu
Singi
mami sala
hemhlambe
ni only jumbo and now when we have a measure ko singi misa sulu
litholakala ngapi idlala tendebele
siyatholakala kuma social media digital platforms afana nabo Spotify or YouTube Amazon ku Facebook siyatholakala amavevane akaphela siyatholakala ke nakho lapho
abalandeli ubachiyela wapi amazwi
ngithanda ukuthi ngibabonge kakhulu ngoba benza iqhaza elikhulu kakhulu badlala indima enkulu kakhulu ngoba enye injongo zethu ngawo lo mculo ukuthi sigcine amasiko ethu namasiko abokhokho ngakho uma besilandela benza ukuthi lo mculo uhlale uphila njalo nje ngakho ke ngiyababonga namanje
uphuma ke enkundleni uFuture Ndebele leqembu lakhe leyamafefane akaphela nga le
vano
bebukalanga
patana
nani maboko
hango
yetu ya puta muha lema
vano
bebukalanga
patana
nani maboko
shango
yetu ya puta muha lema
chewu
kani mubone
hechia
Chezo cha swika
Shango
Yetu ya puta Mwa lema
Chewu
Kani mwone
Hechia
Chezo cha swika
Hango
Yetu ya puta Mwa lema
Kubukalanga ndiko kanye
Kwetu Kubukalanga ndiko kanye Kwetu
Kalanga ndiko kanye
kwetu kalanga ndiko kanye kwetu
chosana sana chona nana chonikumbuza
kanye chosana sana chona nana chonikumbuza kanye
chosana sana chona nana chonikumbuza
kanye chosana sana chona nana chonikumbuza kanye
kalanga ndiko kuna tsime
letu kalanga ndiko kuna tsime letu
kalanga ndiko kuna tsime
letu kalanga ndiko kuna tsime letu
chochosana chona naila choni kumbuza
kani chosana sana chona naila choni kumbuza kani
chosana sana chona naila choni kumbuza
kani chosana sana chona naila choni kumbuza kani
Kukalanga ndiko kanye
kwetu kukalanga ndiko kanye kwetu
kukalanga ndiko kanye
kwetu kukalanga ndiko kanye kwetu
chocho sanaza chona naila choni kumbuza
kanye chocho sanaza chona naila choni kumbuza kanye
chocho sanaza chona naila choni kumbuza
kanye chocho sanaza chona naila choni kumbuza kanye
kukalanga ndiko kuna tsime
letu kukalanga ndiko kuna tsime letu
kukalanga ndiko kuna tsime
letu kukalanga ndiko kuna tsime letu
singeke ehlukane isihloko wathi sikhangele izinye zezindaba ebezikhokela eZimbabwe libikwa lingelinye lamazwe angaso zenelise isilinganiso sabamele babe sebehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 lapho kusiyaphela umpalakazi 2021 uZulu weZimbabwe uveza intokozo ngokuvalwa kwezikolo namhlanje abantu besiya kukhefula ikhisimusi. Kuhlelo Woza Friday namhlanje besileqembu elicula umdumo wembube elibunjwa ngamajaha adabuka ePlum Tree abazibiza amavivane akaphela. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.